Yebuzima sibili baba ngoba sikhuluma kanje izindlu ezifika singathi ishumi lambili sezishisiwe izindlu ezalaba babuya kwele Nigeria ukwenzakala lapha ukuthi kuqale nje kusuka ekutheni umeya lo omusha uHerman Masaba oweDA usuke waba le ndlela yokukhuluma engaqondanga yokugqugquzela abantu ukuthi beqale njalo ukuthi bakhangele laba abavela ngaphandle njengabantu ababuya beletha ubugebenga, abantu ababuya beletha nje ubudlawudlawu obuthile. Wakwenza wajoyina amaphoyisa aweMetro, wahamba lapha eRosettenville waqala ukusetha abantu ebabuza amapasa izithupha kanjalo nje. Kuthe kusuka lapha abantu baqala manje ukuthi khona sibathi bona bayazi abantu abenza izinto ezingalungile emphakathini, baqala bahamba bayotshisa izindlu lezo.
AbeZimbabwe ke bona sizwa kuthiwa labo sebedlela evalweni, ungasitshela ukuthi bathini bona?
Badlela evalweni kakhulu ngoba siyazi ukuthi uhlelo leli lukameya lona lanxa nje manje luthinte kwabeNigeria, kodwa nxa ubezwa bekhuluma laba abatshisa izindlu bakhuluma bathi vele bafuna ukuthi wonke umuntu owangaphandle ahambe, ikakhulu abeZimbabwe nabantu eNigeria. Manje ke lokhu kwenza abantu behlalele besevalweni.
Sizwa kuthiwa lamhlanje umphathintambo wezenzakala ekhaya umnumzana Gigaba ubebhodabhoda ngendawo ezithiyeneyo khangela umonakalo owenzakeleyo. Like lambona yini?
Ye, ufikile kahle. Ufikile ubaba uGigaba. Wakhuthaza ukuthi abantu ikakhulu laba abaphethe abantu abakhokhelayo bengakhulumi inkulumo ezizathi zisuka lapho ziguquzele abantu ukuthi benze ukuthi bathathe umthetho wokufaka ezandleni zabo. Ukhulume nje egudlisa iguma, akazange waqamba umuntu ngegama, kodwa ukhulume ethi yena no abantu bawazi ukuthi khona nxa bengabakhokheli into abayikhulumayo ingagcina iletha ukuthi abantu bebulawe.